sokuyisikhathi sendaba ku VOA Indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNhlangula 2021 muGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayizikhombisa babulwe ngumkhuhlane weCOVID-19 kweZimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakweZambia uKenneth Kaunda.
Ube ngumuntu ohloniphekayo ngenxa sikhangela ihistory yethu ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra.
Uphenyo olusanda kuthulwa iAfrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla leZANU-PF. Kungenziwa ukhetho kusasa.
La ma-findings alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma-opposition parties akuleli.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isiqoqo seqhawe lesizwe.
Thina njengamakatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abayisikhombisa babulwe umkhuhlane weCOVID-19 kweZimbabwe izolo. Kwathi bafika kuphose amakhulu amane bahlolwe batholakala beleCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi kukhanya kusumemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Lubika ukuthi abantu abafika kuphose inkulungwane ezimbili 1647 sebabulawa umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Asebathapha igcwane leCOVID-19 eZimbabwe bazinkulungwane ezidlula kancane ezingamajumi amane 40,927. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 177,000,000 asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala beleCOVID-19 kwakhupha abayizigidi phose ezine 3.8,000,000. Asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo bafika amabhiliyoni amabili lengxenye 2.5 billion. Ilizwe leZimbabwe lithi kuza kuba lensuku ezintathu zokukhalela ilizwe leZambia lomdeni kamuyi uKenneth Kaunda wayengumongameli wakweZambia. UZulu uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze kube lenkululeko kweZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe lizakwehlisa amafulegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kamuyi uKaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuse. Wavumela ukucela lezaphu elen African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisana labamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abalo impi enkululeko bathi bayathakazela kakhulu okwenziwa uKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZipra Veterans Association, umnumzana Petros Sibanda uthi eZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kamuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda. Thina njenge ngamaZipra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba ngumngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungane bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko beZipra izinkulumo eziningi zokuqeda impi yeZimbabwe.
Umnumzana ePitule Maphosa ukubandla lezaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu kulandela ukutshona kukababa uKaunda. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wasacrificea kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe aseSouthern Africa. Ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka eSouthern Africa. Wabanikeza yonke i-support ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa leBotswana leNamibia asebeke amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda. Kuthi leSouth Africa selazise ukuba lizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Bednico Bebe owala impi enkulunleko uncoma kakhulu imisebenzi kaKhawunda.
UKhawunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lwemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izipra lezaphu. Njalo uKhawunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election ku-opposition kazange yala lesikhundleni. Watshengisa abanye bonke ke e-Africa ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi esinganani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Sou Danisibanda laye uthi uKhawunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe lithole uzibuseni.
Wayeyindoda emadodeni. Izipra kungasuKhawunda yayifande beyitshabalise onyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi sezipha. Isikhathi sezipha lesani sasiyisikhathi sokuthi izipha iphele. Wonke umuntu wayesele wayezafana kukhahlogani sezanu emazambiko kuphele khonapho izaphu iphele kwapho lezipha iphele khonapho. So uKhawunda ngobunzima ngoba onyerere basebethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe ingathi ngabe eyu onyerere nekampani. Sonke umuntu olesikhathi fanele eMozambique indlela yokubulala izaphu. Kodwa sebephendukile sokulwe sokube nzima ukhomanda uNikita thatha abanye babesele babuyela eZambia. Wavuselelwa futhi uNkhawunda ukuthi izaphu wakubona uNkhawunda ukuthi izaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephelo eZambia ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe. Uthuzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKhawunda.
Ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKhawunda weZambia usebhubhile. Ngike ngahlala eZambia ngisiphepheli ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle. Kumbe ukuthi ngelinye ilanga lithi lisihlalele nje. Athuche azelibingelela, alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi kwakungu-Kenneth Khawunda.
Akwaziwa ukuba uKhawunda uzancotshwa nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi kuzaba lamalanga ayisikhombisa esililo sikamuyi uKenneth Khawunda. Umqondisi Dube usethulela lolu daba.
Umasisi uthi akulahlekelwanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKhawunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezekwazi leAfrika ulahlekelwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. Umasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilulweni sikaKhawunda. Isikhulumiso omanyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana, iUmbrella for Democratic Change, uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasoke bakhohlwe indima yadlalwa nguKhawunda ikakhulekuliseni umbuso wabandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Khawunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKhawunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abantabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi leAfrika bathi uKhawunda waba lesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe wobandlululo. UMnumzana Stanley Ncube uthi uKhawunda waphathisa kakhulu ekumanyaniseni izwekazi leAfrika.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Afrika yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKhawunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo leZaphu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betrena amasotsha ethu khona ngale.
UMnumzana Sifa Sithuma uthi kuningi okungafundwa inkokheli yakhathesi kumpilo kaKhawunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babelombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace. They are even looking for bona laba belungu back to the system, you know, yiba sebengama mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo, okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Khawunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
iwofisi yenhlanganiso ye-Southern African Development Community kwele Botswana ikhiphe umbiko isithi selukhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKaunda wayelesandla esikhulu ekubunjweni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo ye-Frontline States ngomnyaka 1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Uphenyo olusanda kwenziwa inhlanganiso ye-Afro Barometer iveza ukuba ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba kungezwa ukhetho kusasa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZANU-PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% balakho ukuvotela ibandla leMDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olona amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbono ephumele Mass Public Opinion Institute liqiniso kuyabe kusisho ukuthi udinga odokotela bengqondo. IZANU-PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesupport eningi ngokwedlula wonke amaqembu yona idilizilizwa kula zikolwa kula zibhedlela kula mgwaqo kula msebenzi kula lutho. Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube labantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batsho ukuthi bona basekela luphuhla ngoku.
Unkosikazi Khora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo inkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La ma-findings alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma-opposition parties. Lelo kodwa mina ngangiwakhangele akufuzanga ukubana abazwise ubuhlungu. Afuze ukube yiwona abanika inkombandlela yokubana benze njani ndawo balungiselele ukubana batshintshe la ama-statistics.
Olona amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwethulwe i-Afro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 izano le-MDC Alliance abalandeli izano ngabafuna ukudla, abalandeli Alliance ngabafuna ukhipha izano bacacile lawo. Kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla i-MDCT elabameli eParliamente. Bathi khanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo.
Sixoxa njalo lo nkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho. Luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe usenike umoyo umfundisi Emmanuel Ribeiro isicoco seqhawe lesizwe. Uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule lokhu enkundleni yokuxhumana eye-Twitter. UZulu eZimbabwe uthi ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaFather Ribeiro. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphatha amandla zikahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe bayakhala ngokutshona kukaFather Ribeiro obhubhele esibhedlela seSt Anne's eHarare. Bathi minengi imisebenzi kaRibeiro emenza abe ngumuntu wabantu, igoqela ukulwela amalungelo kaZulu, ukuphathisa abantu ngesikhathi sempi yenkululeko, ukuloba ingwalo lengoma yelizwe iNational Anthem lokunye. Omunye wabancoma imisebenzi yakhe yintathele zindaba uThafazi waChigandiwa.
Thina njengamaKatolika sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili. Kube ngumuntu okade eziphethe kahle njalo okade ehambisa ilizwi lenkosi ebantwini bonke. Siyabona ukuthi ulesandla ekuthuthukeni kweZimbabwe.
Omunye njalo ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
UFather Ribeiro mina ngimazi personally ngoba ngeke ngaba lesikhathi ngixoxa laye. Ukuxoxa kwami laye kwakusemtshadweni, yena enguye owayeshadisa abantu. Mina ngazikhethwa ukuthi ngigojise laye, ngase ngigojisa laye. Hawu, kwesikhathi esibili sixoxa sibili sonke, engumuntu okhululekileyo, wayengathi ngumuntu ohlala ekubona. Isikhathi soniso ngixoxa laye, kwaba khona ukuthi kukhona ngase ngiba ngumuntu othi engahlangana laye, wayengazi njalo ebe lesikhathi la sokuthi ngikhulume laye.
UDube uthi uFather Ribeiro wayethanda abantu.
Wayengumuntu olula ukuthi wena unxa ufuna ukukhuluma ulutho laye, wayekunika isikhathi sokuthi ukhulume laye. Njalo engumuntu lwana owayezama sibili ukuthi akuncede kuzinto oyabe efuna ukuthi uncede ngazo.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungagwa uvumelana lemicabango kaDube.
Ondabaningi bangena kupolitics bengabafundisi, kodwa amakhiwa ikakhulu amakatholiki yibo abamisa kakhulu ngoba izikolo zabo zazivula abantu ingqondo. Singakhangela omgabe bafundiswa ngamakatholiki, yikho-ke babevula ingqondo abantu.
UNtungagwa ugcizelela esithi wayengafani labanye abakhokhela ezokholo lwesiKristu.
Kodwa singakhangela iZimbabwe yanamhlanje, kungaba nzima nyana ukuthi i-church ingene ekwakheni isizwe ngenxa yani. Sile Zimbabwe Council of Churches, le Council of Churches Briefings and Conferences, into ezinjalo. Kodwa-ke abantu laba kabamanyani. Okwakathesa abantu abakengani bayakhuluma, singakhangela ngesikhathi se-Gugraund. I-commission, i-Catholic Commission for Justice and Peace, yiyo eyazama ukuletha udaba lolo. So okwakathesi ukubona kwami kunzima ukuthi abemachurchi bangene kwezombusazwe. Ngayikho platform elabantu abaloke bebambene njengakudala.
Akwaziwa ukuba uFather Ribeiro uzangcwatshwa nini. Wavikela ukuba umnumzana Emerson Mnangagwa engalengiswa kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokubhomba esilindweni sesitimela eFort Victoria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ulive Talk namhla sixoxa ngemisebenzi kamuyi uKenneth Kaunda lokunye okwenzakala eZimbabwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sise sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika namhla linanze ilanga lokugqitshwa kokugqilazwa kwabansundu kulelo lizwe kulandela ukusayinwa ngumongameli Joe Biden izolo komthetho ovumela ukuthi leli langa libe likhefu. Ukumiswa ukuthi abansundu bebe izigqili kwamenyezelwa ngokusemthethweni mhlaka 9 kuNhlangula ngomnyaka ka-1865 kulandelwa isinqumo sikamongameli Abraham Lincoln ese-Emancipation Proclamation ngonyaka ka-1863. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika.
Kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuciniswa, lilanga lokucinisa ubugqili lokuba bukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi nxa kusiya phambili sekuzaba yililanga lapha abangatshengisela khona lapha babe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusithela labo ababe babambile bebenza labo baphumule bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Ungakhangela kwalwiwa ukuze leli langa libe khona, kwaba lempi kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besala besithi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu bezi abanye besithi hayi, asiloluntu lolo kwakuyekelwe kukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngithi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema-islands khona, labanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eliqakathekileyo mna ngokubona kwami.
Bengabe bemelele yini ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungile ukuthi abantu behle betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe amahhofisi kahulumente?
Hhayi, ukuthi kube isiphangiphangi kuyazwakala. Kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekuwumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambili eminyakeni ezayo phambili. Njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzawube sekuyiholiday, bazavala. Abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizawuba yi-holiday.
Lo ngumnumzana Rafael Mtombeni, isalwane seZimbabwe esihlala kule Melika. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Abake bathunjwa kwele Nigeria bathi akumelanga uhulumende avimbe ukuba abathumbayo bahlawulwe imali ngoba balakho ukubulala abathunjiweyo. Lokhu kwethulwe yinkampani yezindaba eReuters. Wezemidlalo uZenzo Moyo wayengumgadli weqembu lenguqu eleHighlanders Football Club kanye leqembu elimela ilizwe leZimbabwe elama Warriors uthi akusizi ukuthi umuntu abukwe esefile yena engazange athole usizo ngesikhathi ephathekile. Intithili izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umoyo ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqetshiwe umdlalo wenqindi uPhilip Striker Ndlovu, yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer.
Kumele umuntu asimele ama-roses yakhe while still alive, singagijimeli ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesi-react-a. Khonaphana ekuqalisa ukugula ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi angancedisa njani umdala, ngoba kathi sekuthi sibe sesidize legend, is a hero, eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone si-celebrate nini siphila saphile empileni.
Umoyo ungangibo ngomakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindaba yezemidlalo esebenzela iphephandaba le-Chronicle uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayohlizwa enze i-procedure okuthiwa yi-transurethral resection of the prostate. Wehluleka ukuthi ayithole leyo mali. Khathesi ngo-2021 ngike ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi, watsho khona ukuthi hhayi usefuna i-$1,000 e-permanent catheter, ayitholakalanga leyo mali. Kodwa ungakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusisa umumo wakhona, akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
Ustrike uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kwele Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Afrika ezibalisa uThamsanqa Dube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMaqhawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley ngesonto. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, ngingujoseph Njanji.
Kuwoza Friday namhlanje silo Stanley Maphosa. Nantu udaba esiluthulelwe nguNtungameni Nkomo.
Xhosa yena odabuka eBrunanburg ePlumtree njalo esebenzela kwele South Africa ulezipho ezinengi nanku phezu kokuba ngumculi ungumlobi njalo abuye abe ngumfundisi nango ezethula ngokugcweleyo
ngudokotela we social science ngispecialize ku PhD yami ku youth abantu abatsha kanti njoba suchilo njalo ngumfundisi ngingu president wenhlanganiso ebizwa kuthiwa All Believers in Christ ABC kanti njalo ngingomunye wabaholi bebandla ele Rema Bible Church abaningi balazi ngapha ku Western District yase Johannesburg e South Africa phinde njalo nje ngumlobi wezincwadi incwadi zami sezingu 4 engizilobileyo ngiphinde nginjalo nje ngiyasebenza ngisebenzela ugovernment ngaphansi kwe-Department of Science and Innovation kwinhlangano ebizwa kuthiwa i-Academy of Science of South Africa.
Ukuhlabela uqale nini maphosa?
Ezokucula lezi ngiziqale ngo-2000 lapho engikhiphidla lakhe lami laqala elibizwa kuthiwa lona salibonani bazalwane ngiseZimbabwe. Ngazophinda futhi ngo-2003 ngaphikhiphe elinye elesikhalanga elithwatsimele emalopa elithi ukuthi umthombo wegazi. Ngicula izingoma eziningi lapho ngesikhalanga. Ngahlala kwisikhathi eside ke ngenxa yomsebenzi langokufunda langamanye ama-commitments ngekho emculeni. Ngaze ngabuyela lapho ke kule lockdown ye-COVID ngathola isikhathi
le ngethi izazi.
Wathi nxa kuzalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha. Lithi iBhayibheli lenkosi beka wabonakala izazi zivela eMpumalanga. Sithi uphi lo ozelwe inkosi yamaJuda na? Zazilandela inkanyezi ndilandela isikhathi eside singaphela amandla zaze zafika koHerodi zamkelwa kuhle kodwa uHerodi wakhathazeka kakhulu uma esizwa izindaba ezaziphethwe yilamadoda avele eMpumalanga ukuthi sekuzelwe enye inkosi yena eyinkosi.
Ubachiyela wapi amazwi abalandeli njalo ingoma zakho bangazithola ngapi?
Abalandeli ngibachiyela amazwi avela ezwini lenkosi khona phana lapha izingoma zami eziphuma khona. Awokuthi khona umuntu ohlakaniphileyo kufanele alandele inkosi azisondeze kuye athola inhlakanipho kuye. Sikhuthaze abantu abatsha bangene ebuholini singathi mase sebuholini singasafuni ukuphuma sibambelela njengoHerodi kokuphela. Okokugcina ukuthi izingoma zami zikhona ziyatholakala kuwo wonke ama-online platforms. Siyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uDokotela Stanley Maphosa ngale ethi vuya usindiswe.
Ngakugcina uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele ke besilazo. Abantu abayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwaye ngumongameli wakwele Zambia uKenneth Gwaunda. Uphenyo olusanda kwethulwa yi-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla le-ZANU-PF kungenziwa ukhetho kusasa. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicoco sekuqhawe lesizwe. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngo-Kip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.